akumangalisi ngokuthi abamabhizimisi bazama ke ukuthi bethole ke indleko kumbe singathi ama-exchange gains abo. Sikwazi ukuthi kade bevele bethengisa ama-services kumbe lama-products bethola ke esingathi ngama-profit besebenzisa ke i-parallel market. Bethola imali emnengi okumangalisayo, nale mali kade beyithola phakathi kwedola ke eluku-auction. Le dollar labo ke eloku parallel market idollar ku auction kade likuma 82 bona ke sebethengisa ke nge 120-130, so kade bethola ke imali. I-instrument le buyileyo ke izama ke ukubathathela ke i-advantage leyi, yikho sesibona sebe zama ukuthi beyiphushele ke kuma-consumers. Kabaqali ke abamabhizimisi ukuthi nxa behlangana lo dubo kumbe nxa behlangana lama-expenses abangawafuniyo bona ukuwathwala, bawafaka ezandleni zabadli, bafaka ezandleni zama-consumers. Uhulumende uyazama ukuthi ancedise uZulu, bona ke bazama ukuthi hayi loba uncedisa ke uZulu, kodwa thina kasifuni phela ukulahlekelwa ke yilokhu kade sikuthola. Yikho okwenziwa ngabamabhizimisi, kade bevele besenza imali eningi okumangalisayo. Kube kungakuhle ke khonoko, kodwa uhulumende kube kungafanelanga ke abesesebenzisa ke i-instrument yona leyo ezama ukuqondisa ke udubo lolu.
Libona kuphumelela yini okwenziwa ngohulumende lokhu njengoba sezikhwelile kangaka intengo?
Leli lidandili likaDizirayi othi nxa useluka ngapha liyachombuluka. Uthi azama ke uhulumende ukulungisa, engaboni ke ukuthi uqala eyinye inkinga emangalisayo. Sesiyibonile kathesi siyabangela ke ukukhwela kwentengo. Nxa engananzelelanga uhulumende, sizabona futhi lokuswelakala kwama-products ematafulini kusikhathi esibuyayo. Yikho nje sisithi lidandiri likaDizirayi, oduzama uyaleluka ngapha njalo liyachombuluka. Uhulumende sibone ngani uwehluleka nje ukufaka ke esingathi ngama-policies kumbe inhlelo ezingenza ke siqede udubo ke olukhona. Ekuqaleni ku-tripartite negotiating forum sasivele simtshelile ukuthi aluba uqale wama ukuletha ke indaba ye-RTGS